Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngale fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we United Nations ukuthi uncedise ukwekethiswa kwezijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu sebesole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joanna Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na okumehlula ukuthoniswa icala lokugamba amanga ukuthi wathunjwa.
Njengebandla sibona ngani yinto ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama.
Iza khamizi zematobo ezibikwa zachaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi sokulokuthula kulindawo lanxa kulokufuthelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ekwesuleni izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Esethula amazwi akhe kulumanyano izolo ntambama, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyananza amalungelo kaZulu lawabesifazane, uthuthukisa umnotho welizwe njalo usenakekela labamhlophe abathathelwa amaplazi kusukela ngomnyaka ka-2000. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu ngolwesine kusihlwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini bokuxhumana ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi izijeziso zenotho kazilunganga.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity to implement.
Izijeziso zenotho ezingekho emthethweni seziye zakhulunywa ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations labanye bakhe babona ngokweziphepheli ukudla lokunye. Izijeziso lezi ziphula imithetho yomhlaba wonke jikelele njalo zenza ukuba ilizwe leZimbabwe lingathuthuki ngemfanelo, ikakhulu ukuthi siyenze inhlelo ze-Sustainable Development Goals. Nakho ke sifisa ukuthi i-General Assembly ikhulume kakhulu ngezijeziso lezi ezenotho.
To strongly pronounce itself against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Uthi ilizwe leZimbabwe kalephuli amalungelo kaZulu.
The commitment of my government to these cardinal principles remains unwavering.
Uhulumende wami uyazama ukuthi abantu bakwamanye amazwe bengathwali nzima xa befisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Silandela isisekelo sombuso. Lokhu yikho okwenza ukuthi silobelana isivumelwano labalimi abathathelwa umhlabathi. Sikhangele ukuthi umhlaba wonke jikelele uzasincedisa ukuba sidinge imali yokuhlawula abalimi laba.
As we mobilize resources to implement disagreement.
Njengamazwe wonke omhlaba wonke jikelele uthi ilizwe leZimbabwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
Let me assure you that Zimbabwe continues to implement measures.
Uhulumende wami uyazama njalo ukuthi alwisane lomkhuhlane we-COVID-19 sisebenzisa iziqondiso zomanyano womhlaba wonke jikelele i-World Health Organization. Uhulumende wami wethulela uZulu imali efika phose amabhiliyoni angamashumi amabili amadola 18 billion Zimbabwe dollars yokuncedisa abathwele nzima. Abanye balalele umbiko kaMnangagwa bathi uyitshaye ekhaleni. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule webandla leZANU-PF.
Abantu abasafayo ngabantu magazapansi ngapha ngamafanisizana lawo ngendaba yomhlabani ngoku kumele kube clear abantu ngokuhamba kwesaphala lokubona ukuthi hayi indaba ekhona indaba yomnotho indaba yomhlabathi amakhiwa la athi abuhlungu ngomhlabathi balamanga bacatha namba komuntu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Ndibali owebandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe othi kumele kwesulwe izijeziso zenotho
kumele zihambe izijeziso lezi akulalizwe mfowethu elingaphumelela nxa lilezijeziso why iBritain ingafaki amanye amazwe it's because of iland mfowethu bengabisela icompensation uzabona ama-sanctions bawakhipha
ingcwetiko zombusazwe umnumzana Busani Ntini uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende weZimbabwe udinga imali yokuhlawula abamhlophe abathathelwa umhlabathi
ukhulume ngalo nge-land nge-global land compensation ecela usizo emhlabeni kungethusile lokho ukuthi kambe singacelebrate ukuthi sisayine i-agreement kodwa sithi hayi asikwanisi ukuthi siyibhadale leyo agreement so we entered an agreement with no resources and no means so lokhu kungethusile mbijana kodwa ukhulumile ukuthi hayi silama current account ukhulumile ukuthi sile budget surplus so indaba bengasebenzisi la ma budget surplus lama current account to meet amalokhuzeni ama need e global land compensation program
umnangekwa uphinde wathi ilizwe lakhe lilwela amalungelo kwabomama
Zimbabwe has taken major steps in implementing the Beijing declaration these include
uhulumende wami uyazama ukukhathalela abesifazana sesile Zimbabwe Gender Commission emunyethwe kusekelo sombuso welizwe njalo sesiyethula imithetho evimba ukukhathanyezwa kwabesifazana okunjengokwendiswa kwabantwana abangamankazana besakhula lokwaba ilifa sinebhanga njalo elokuncedisa abesifazana abafisa ukwenza amabhizinesi
child marriages and discrimination against women in inheritance matters
uthi unkosazana nokuthula kadonsi ohlaziya ezombangazwe uyakuphikisa lokhu
sibonile omama behlukunyezwa ade betshengisela behlukunyezwa labanye ababezihambela omama sibabone behlukunyezwa sibone ogogo behlukunyezwa sibone omama bedlengulwa ngamasotsha ngamapholisa ngama secret agents kodwa akulanto eyenziweyo akula muntu obothiweyo omama bayahlukunyezwa sibone omama bethunjwa
umnangagwa owangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 wancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2018 kuthiwa ukhahlameza amalungelo kazulu uyakuphika lokhu ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingukip stube
Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu kanye labamazwe aphetheya sebesole ukuvalelwa ejele komeli weHarare West edalele iParliamente unkosazana Joanna Mamumbe uze ahlolwe ukuthi uyagula na ukungamehlula ukumaphambi komthethwandaba ethoniswa icala lokuthi waqamba amanga ukuthi wayethunjiwe uthi ulomkhuhlane wengqondo umamoyo labanye bakhe unetsayi Maroba lo Cecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi babethunjiwe umanji unqume izolo ukuthi kumele umamombe avalelwe okwamaviki amabili ejele lechikurubi lapho azahlolwa khona ngodokotela bakahulumende lokho kucunule iningi ngoba umamombe ube ngumuntu othoniswa evela ngekhaya ngemva kokukhululwa ngemali yesibambiso sebail umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Timo Olkonen uthi kungelani lokuthi umamombe ulecala kumbe akalacala indlela aphathwa ngayo phansi komthetho ayilunganga lawo ngamazwi agcizelelwe ngabaningi abalwela amalungelo oluntu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba amagqwetha kamamombe ecele inkantolo ukuthi idlulisele udaba lwakhe phambili ngoba esithi ingqondo zakhe aziko esimeni sokuthi icala lakhe lingaqala ukuthethwa. Amagqwetha la athi umamombe ubemele ahlolwe ngodokotela azikhethele bona hathi laba abetheswa inkantolo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo msekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Njengebandla sibona ngani yinto ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama ngoba umuntu abegula osekuphinde ebotshwa 2 weeks esejele kanti yena ebevele ele bail. Kungani bangamhlolanga evele endlini yakhe njengoba ekubail? Lokhu sikuqala ukubona ngamacala enziwa kulezi insuku yilaba abazithi ngababushi. Akusikhambanisi ngitsho noma ukuthi sithi ama magistrate lawo sejoine ama captured judges High Court leze Supreme Court leze Constitutional Court. Yikho ke siyakwazi mhlophe ukuthi ngesikhathi sika Smith abantu ababethiwa bangama dissident ngesikhathi se genocide babephongu bulawa mahlayana nje bahanjiswe ema court bahle baqunywe silaye usitshela odumile waphonga ubulawa nje within 2 weeks wasequnjwa bacatsha ngamakhodi.
Igqwetha lakhe lithi inkantolo ibimele imvumele azidingele yena odokotela abazamhlola hathi ukuhlolwa ngodokotela bakahulumende. Lithini ngalokho?
I-constitution yeZimbabwe ifaka mhlophe ukuthi umuntu lwelungelo lokudinga udokotela wakhe ulelungelo lokudinga ugqwetha wakhe. Amalungelo lawo ayinqaba. Yikho ke akusoze kwenze ukuthi umuntu ogulayo edingwe lo udokotela ongasuye ovele enhliziyweni yakhe. Khonoko kuyamenza ukuthi egule ngamandla. Ngiyavumelana kakhulu loloya ka Joanna Mamambi umdali hama ukuthi usolile isigwebo lesi ngesokukhawulisa njalo asila sizi kulo muntu ogulayo. Yikho ke kumhlophe khathesi ukuthi amakhothi ethu ngabantu abafuna ukukhawulisa abantu abangavumelani leZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ibandla leZANU-PF lona liyakulandula ukuthi lisebenzisa imithethwandaba ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Zezematopo ezibikwa zatshaywa ngamapholisa ezinye zazo zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi kusathule kulumango lanxa kulokufuthelana. Ezinye zezakhamizi ezakhuluma leStudio 7 zathi amapholisa ayevikela abemba igolide bethunywe ngomunye umama wemberengwa othi waphupha lindawo ile golide. Izakhamizi zithi ukwemba lokhu kwakuzaphazamisa indawo yamasiko emvelo eyaphiwa inhlonipho ye-International Heritage Site ngumanyano we-United Nations, njalo kubangele ukuthi izifuyo ziwele emagodini agejwe ngabembi laba. Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu eloba inkundleni yokuxhumana eFacebook uthi isiphathamandla sikahulumende umnumzana Edgar Moyo usanda ukwethekelela kulindawo ngendlela yokuhlola ukuthi abantu abahlukuluzwa na. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwezakhamizi, amapholisa, iziphathamandla zekhansili kanye leziphathamandla zesigaba Lapho okwanqunywa ukuthi abemba igolide laba ababikwa bevela kwezinye izigaba zelizwe basuke njalo amapholisa axolise ngokuhlukuluza izakhamizi ezinye ezibikwa zalimala kabuhlungu ngokutshaywa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga Studio 7 ayiqhube lomnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kusigaba seMathebeleland South owayekumhlangano lo njalo ophathisa izakhamizi.
Hayi sisithandekile, kukhanya iningi labantu sebebuyele emakhaya lanxa kwesaba lokhu kukhona, kodwa hayi mbijana ukuthi bayabuyele emakhaya. Sebekhangele ukuthi bapholisa amanxeba lawo okulinyazwa ngamapholisa, kodwa hayi sebebuyele emakhaya, impilo nje sibuyela kusimo sivele sijayelekile. Lalaba ababegebha igolide hayi kukhanya bamile kwakulezi nsuku, okutsho ukuthi mhlawumbe umhlangano lo wenziwayo ungabe wadala umehluko omkhulu kakhulu. Singazi ukuthi singathi kuzaba yinto ezaba njalo zamtshose kumbe isingaguquka, kodwa hayi kwakhathesi bamile ukugebha njalo. Hayi lamapholisa asikezwa mbiko ukuthi bake babuya baphenduka futhi belandelela izakhamizi. Kodwa njengoba ngijilo nje kwesaba lokho kukhona ezakhamizini zilokungathembi ukuthi ikusasa ebaphathele.
Okwaphuma emhlanganweni kuyalithembisa yini ukuthi isehlakalo lesi asoze siphinde senzekale? Kwakuleziqiniseko bani?
Okwavunyelwa nayo emhlanganweni sisithandekile abantu bebuthene izakhamizi lobukhokheli besigaba lo DA amapholisa ubukhokheli bekhansili lathi njengebandla leMDC Alliance sasilabameli kulowo mhlangano. Kwakhulunyisana kwavumelana ukuba leyo ndawo ayiphindi njalo yembiwe igolide, ngoba indawo evikelekileyo, indawo ehlonitshwayo esigabeni. So kwavunyelwa ukuthi hayi uDA ngawakha amazwi wathembisa ukuthi hayi yena as long as ma esasebenza ngaphansi kwalesi sigaba kasoke avumele abantu bembe igolide kulena ndawo. Bonke nje lobukhokheli besigaba babukhona apho baqinisiseke ukuba hayi akusoke kubuye ugetshe igolide futhi kuleyo ndawo. So silethemba thina njengebandla le-MDC kuba leyo ndawo izovikeleka njengendawo ehloniphekileyo. Njalo le ndaba yamapholisa yokutshaya abantu indaba engafizanga futhi ibuye yenzakale, ngoba ayiphathanga kuhle abantu balimala kakhulu. Kulomunye umama owanzisa mina ubuhlungu in particular usisa bamuntu ngosiduduzile Ndlovu, umuntu esingamuthi Singhu Mara, bachaya waqamuka isandla ubephilisa abantu bakhe nje ngokuthi athengithengise aziphilise. So okwesikhathi sonke lesi eqamuka isandla elimele uyazibuza ukuthi abantwana bayaphila ngani. So ibe into ebuhlungu kakhulu ukhuluma laye ngoxoxa laye uyambona ukuba lokhu engumuntu oyethukileleyo okuzathatha isikhathi ukuba ukwethuka lokhu kuphele. So amapholisa abengakhangelanga ukuthi aphathe abantu ngalana ndlela, bona kungabantu okukhanya ukuthi bavikela abantu. Besingakukhangelelanga thina njengebandla le-MDC Alliance ukuba amapholisa okuyiwo okufuze avikele abantu aqhubeke eziphatha ngalana ndlela, etshaya abantu, elimaza abantu, abantu babaleke bayeshiya imizi yabo bayehlala ezintabeni. So siyathemba ukuba hayi lesi chapter sesidlulekiyo. Ungakhangela futhi wasana sigaba seMatopo, isigaba esingathi sisensitive ngoba i-ground yedlula khona phana kakhulu engqondweni zabantu. Imicabango ye-ground iyabelokhisala ukuthi phela abantu beloku bethi thina kungani siphathwa ngalindlela.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulomuntu ofileyo esekhombini edujulwe ngamapholisa emgwaqweni ovela eMtoko usiya eNyamabanda. Amapholisa athi ikhombi le ibingela mvumo njalo ithe ifika ku-toll gate yaphambuka yangena emalokishini amapholisa akade eyixotshanisa bayihlaza ngenhlamvu kodwa yaqhubeka yaze yafika edolobheni leSamva lapho echithe khona umufi kunye labanye abalimeleyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulomprofita wegweru owesifazane uJuliet Masakanire obesemthethwandaba esetheswa icala lokumunya amabele lokubamba isitho somunye umama asonta laye. Kodwa uMasakanire uthi umama lo omdala kulaye ngeminyaka emithathu uqamba amanga ngoba bebehlala bonke njalo imali ethiwa wamfumbathisa yayingeyokuyathenga ukudla njengoba bebepheka ndawonye. Okwamanje sengilethiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, ngigama lami nguMadalinja Ngwenya. Madalinja Ngwenya, ngikhuluma ngiseGoli. Izanu kayiqalisanga lamhlanje ubulala abantu. Lina lihlala likhuluma ngento yeGugurahundi. Lihlala khuluma ngento yeGugurahundi yodwa nxandlalela umsakazo lihlala ngiza likhuluma ngayo. Izanu yabulala abantu eChiyatswa le. Abantu ababeze eGebhidamundi. Batshaywa abantu babulawa. Kodwa le ndaba kaliyikhulumi. Lihlala ngiza likhuluma ngeGugurahundi leGugurahundi. Ikhona imasakha abayenye abayenzayo komtare le. Bebulala abantu ababebuya bezotsheketsha iDamundi. Kuthini? Akumele umhlaba ukwazi kokonoko kati waye kungakhulunywa ngakho lokho kukhulunywa ngeGugurahundi ngeGugurahundi.
Hawu, salibonani bantu beStudio 7. Hawu, siyalibonga ngehlelo zenu, indaba zenu ezimnandi kangaka ezisinikeza iqiniso ngaleli lizwe, ilizwe elingamanga kuqonda, ilizwe lethu leZimbabwe. Mina ngiyamangala nxa iZANU-PF lo mnanga kwabesithi ilizwe leli lilokuthula kula crisis. Kuchoni kono senjenje iblawaya ilamazi yena uhulumende ungavele ukhulume ngaye kabi kulakuthathe kuchaye kathi siyezwa ukuthi khona ngaphe America kukhona ukutshengisela emgwaqweni but lapha singathi sitshengisele uyalandelela wonke umuntu ethathe siyamkarabhela egangeni abanye bafakwe emajele kangela laba amankazana laba be-MDC Alliance omamombe lanxa kuthiwa licala madoda from May kuze kube lamhla lokuthiwa iyathonisiswa. Hayi, Zimbabwe wehlula lokho. Hayi a.
Linjani basakazi beStudio 7 labalaleli? Umakaloba ukhuluma esetwayitwayi. Hayi, indaba zakithi bakithi hayi ziyangisa, ziyamangaza, ziyadangalisa. Hayi, ingxabangxoza ekhona ku-MDC, TMDC Alliance le hayi faka abantu, common people, engciphini enkulu kakhulu. Sifakwa engozini. Akula muntu ocabangela umphakathi, akula muntu ocabangela ama-citizens eZimbabwe. Omunye nomunye sikhulumela kwakho kwamandla akhe lokubusa kwakhe. So I think ngihambelana lobaba uMtini lo okhulumileyo ukuthi kuyadinga ukuthi MDC Alliance ihle itshintshe ibizo nje ukuthi MDC come up with the name eyabo voto ezimeleyo and concentrate on 2023 ama-votes abuya not kwama-by-elections lo more like rightly say ukuthi ama-by-elections cannot change anything ngeke wasitshintsheli ukhonomi ube right mumo ufanelwa kudala lapha sisaphila kuthi sizabe zeke sihlupheka twice winde kuma-by-elections so what it's all about power now it's no longer anything about abantu abaphansi ukuthi bona bafila njani bafunani empilweni zabo. It's about assuming power kuphela. So lami ngiyavuma ukuthi into zamagqwetha lezi ziyasihlupha kakhulu. Liqinisa amakanda njani ukuthi asifuna kuya ama-by-elections ibizo ngelethu njani njani. If there are people who are interfering with the way that is supposed to be developing, tshintsha wenza okunye. Ngoba zamangala semiswa ama-elections eseduzela ukuthi ibizo lelo lisavunyelwa. What will they do? Labantu babe le-plan B. I surely my agree with get rid of these lawyers. They are of no help. Thanda uku-argue kakhulu ukuphikisana nento ezingelancedo ezingasiziyo. Ukhuphe of course ngabe setshenzwa labo munzi rabo ngkhwa so ngabe setshenzwa what are you going to do they will not tell you that ngasiza silabantu silabantu the same people we are going to lose them nxa ningatshengiseli the direction they funa kwenzani you are going to lose us and the very sifake edakeni ulu serious kabe ukuthi akuphumeki lokho lisibisana namandla lisana lebizo what's special about this name nxa bizo lezi kali li contest ngabanye abantu divi tiqase phansi 2023 so sekhatshana organize yourselves from branch constituency district whatever level national level qale phansi yenze bizo they will know ukuthi umuntu okhokhela abamfunayo ngubani leave this name away, leave it
for other people who are contesting.
Ulubonani salubonani basakazi Studio 7 linjani bantu bakithi siyaphila thina siyavuka linjani nakhona ngapho le corona cela ukukhulumisa bonke abantu ekhaya khonapho thina sibizwa ngapha kuvizwa khuletane lo menzele nabo bafana singapha kule Botswana ngapha sicela ukufinyelela basekhaya khona ngapho emambhali kokhumbana entshelanyimba nje babingelela bonke nje abasaziwa abayazi ukhulekani nogebo.
Lawo bekungamazwi enu mina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uphindile njalo ukuthi nxa inganqotshwa kukhetho uzaqala abone ukuthi kuhamba njani engakasuki esihlalweni. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi njengoba eke wakhanaza ngokhetho oluzayo ukuthi luzaqutshwa ngamavoti athunyezwa ngencwadi zeposo kathembi impumela yokhetho lolu. Lokhu kuzenziwa ngenxa yokuthi igcikwane le-coronavirus lizavimba abantu ukuthi baye layina ukuthi bavote njengenhlala yenza. Ozancintisana laye umnumzana Joe Biden ebuzwa ngamazwi ka-Trump uthe uphelelwe ngamazwi njalo wabuza ukuthi kanti sesikweliphi ilizwe.
Sesala tamasivo. Abantwana abantonipi. Baya kamba, baya zentisa. Mundu ukeda, engalveda. Kusesi kolo, ukombu yesmas. Uyesmasalo, semichisi. Uya tiga, misi. Sesala tamasivo. Sesala tamasivo.
Ngele inhlongo zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ukwekethisa kwezijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla le-ZANU-PF. ibandla le MTC Alliance. Labalwela amalungelo oluntu sebesole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joana Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na ukumehlula ukuthoniswa icala lokugqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Izakhamizi zeMatopo ezibikwa zatshaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eqhamuka lababefuna ukwemba egolide kule ndawo zithi sezabuyela amakhaya njalo kusathule. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.